an evening, a very good night, and a great week ahead.
Lami ngiyabonga ntimi yakhe siyalambukela emsakazweni we Studio 7 ngensonto mhla ka 25 ngolwezi 2012 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambukela emoyeni ngenjabulo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu zalamhlanje.
Kulokwethusela okugcwele elizweni lonke okuza kwenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo ngokuba kakukabi khona ama-reforms ukuguqula isimo sokubusa leso ebesisikhangelele esithi security sector reform, ukhulula ukuguqula umbuso, i-media reform, lakho konke lokuyana okufanele kwenze ukhetho lukhululeke.
Icele le-MDC elikhokhelwa mnumzana Morgan Tsvangirai lithi amabizo eziphathamandla zaleli bandla ezizajeziswa lidale le-disciplinary committee azakwazakala lingahlala leli dale. Abasekeli becele le-MDC elikhokelwa mnumzana Morgan Tsvangirai bathi bahlukuluzwa ngamalunga ibandla le-ZANU-PF kwezinye izigaba zeBinga South.
Kuyakhulunywa, kuyathethelwa kuyindlela yomkhuleko, kubizwe bonabo abadala abahamba kuqala abayibo okukhangelwa ukuthi yibo amadlozi, yibo njalo okugcina kusenziwa utshwala, imithombo.
Kambe amadlozi avele akhona na? Thiyani indlebe kuhlelo lwezamasiko. Zonke lezi ndaba kanye lezemidlalo inguqu lizozizwa kulo msakazo. Icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lithi amabizo eziphathamandla zaleli bandla ezizahlaliswa phambi kwedale le-disciplinary committee lapho ezinye ezizaxotshwa kumbe zimiswe umsebenzi wokwesikhatshana awakakhutshwa ileli bandla ngokusemthethweni, njalo okuphuma kweminye imisakazo kanye lamaphephandaba akusilo qiniso. Ngakwelinye icele ibandla le-ZANU-PF lithi amalungiselelo omhlangano we-Congress yawo ngenyanga ezayo eGweru asefika emaphethelweni, njalo izigaba ezilichumi zelizwe sezivumile ukuthi umongameli Robert Mugabe nguye ozalimela kukhetho lokudinga umongameli leli bandla. Ukuze sihlaziyo okwenzakala kumabandla ezombusazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho, siqale ngokubuza ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi asiphe ingcazelo ngokwenzakala kucele le-MDC elikhokelwa umnumzana Morgan Tsvangirai.
Zingaba khona izinto ezimbili. Kungaba khona okwenza ngendlela efaneleyo okulandelwa komthetho wayo i-MDC ukuze labo abonileyo basuswe ebandleni kumbe bajeziswe ngendlela ethize. Kanti-ke kukhona ukuthi bakhona abafuna izikhundla zabona labo okucatshangela ukuthi bangabe belecala abengabe sebethungamela bekhokhelela ukuthi labo kabaphume ukuze bona bangene. So kumele bakuqaphelisise khona lokho, kubuse umthetho, kubuse i-justice, kwenziwe izinto ngendlela efaneleyo. Kanti-ke futhi bamele baqaphelisise ukuthi ekwenzeni kwabo kabahlomisi i-ZANU-PF bayikhulise bagcine behlulwe okhethweni ngokugijimisa ezinye izinto ezingelamsebenzi kulokuthi babambane baye phambili besenza into eqondileyo.
Sesikhangela lona ibandla le-ZANU-PF limanyene yini kumbe bakhona abavuma bengafuni?
Bakhona abavuma bengavumi ngokuba kulokwethusela okukhulu. Uzakwazi ukuthi bayatsha abantu bethiswa izinto ezingaqedakaliyo, bayanyamalala abantu, kwenzeka izinto eziningi. Kanti-ke okukhulu okumele sikubone ngokuthi kuthiwe izigaba zonke zelizwe zithe zona umongameli Mugabe baqhubeke enguye i-candidate ye-ZANU-PF. Kutsho ukuthi bavumelana ukuthi iminyaka engu-32 years leyo ibimihle kakhulu kwiZimbabwe.
Sesikhangela wonke amabandla la kanye laphikisayo, ungathini ngokulungiselela kwawo ukhetho?
Ukwethusela kuzaqhubeka, lokho kukhona kuvelela kuyo i-ZANU-PF. Uzakhumbula ukuthi abaphethe ibutho bacacile ukuthi kabasekeli i-democracy, kabasekeli umbuso wabantu, ukuhlonishwa komthetho lamalungelo, bathi basekele i-ZANU-PF. Ukhomishina wamapholisa, u-Attorney General yabo bonke labantu bacacile ukuthi kabakhangelelanga ukuthi kube lokhetho okukhululekileyo uma lungasozela uwinisa i-ZANU-PF. Yikho okuhluphayo. Kanti kokwesibili, siyakwazi ukuthi imithetho ekhona ophosa o-APA lokho bevimbela ukuthi kube lokukhankasa okukhululekileyo kuye wonke umuntu ofuna ukuthi abe lesikhundla ephalamende kumbe ukuba ngu-president. Lokho kuvunyelwa kuphela iqembu le-ZANU-PF ukuthi likhankase likhululekile lona. Kanti kwesithathu, sizakhumbula imisakazo elokhu ivimbele laba abanye abangathibo be-ZANU-PF akuvunyelwa ukuthi ukhabwe iZBC awuveli emanyuzisethweni ngendlela ofaneleyo uma ungekho kuZANU-P F. Okokugcina nje kulokwethusela okugcwele elizweni lonke okuza kwenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo ngokuba kakukabi khona ama-reforms ukuguqula isimo sokubusa leso lesi sikhangelele esithi security sector reform.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe wekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukusenjalo abasekeli becele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai babikwa sebethwaliswe gadalala ngamalunga ebandla leZANU-P F kwezinye izigaba zeBinga South. Umeli weBinga South kudalela ePhalamende emelele libandla umnumzana Joe Gabuza uthi lamakhansila ebandla lakhe asebanjwa ngamandla ukuthi achiye leli bandla ayingena kwele ZANU-P F. Umnumzana Gabuza ungezelele wathi izakhamizi zethu ungazihlawuliswa imali okuthiwa ngeyokuzithwala izisemhlanganweni webandla leZANU-P F oza kwenzelwa eGweru ngenyanga ezayo. Asenelisanga ukukhulumisana lenkokheli yebandla leZANU-P F ngalolu daba. Asizweni ingxoxo untungameli inkomo Studio 7 ayiqhubele umnumzana Gabuza ngalolu daba.
Ngingi receive udaba olunjengalolu abantu bethunga which is ward one of the first ward one when I had a special visit to the basinqelelane le yegogwe leKariba abantu bayathuselwa then kulo dlakela and kubikwa kulo ndodo kuthiwa ngundebele uhambe sethusela abantu babhadalisa amadola ukuthi inhlanyelo leyo ingabuya i-presidential kuthiwa umuntu wonke kufanele bhadale idola so bonke sebefusa ukuthi bebhadale idola inhlanyelo yakhona ingakabuyi then enye imali kuthiwa izasala izarenza ukuthi abantu bonke behanjise i-conference egweri i-conference yezana then kulama-councela zakide endaweni yona le afosele ukuthi eme nounce iparty yabo we-MDC then etshela abantu ukuthi abasekho ebandleni le-MDC sebekuzanu bafosele ukutshaya izilogani you know bathethiswa phambi kwabantu babakhokhela so ludaba esiluzwileyo ukuthi undoda lo khanye uhamba namasotsha amanye amasotsha awedinga nje abafana bangena esotsheni ukhanya nabantu nje abathunyiwe la bethunywa ngobaba lo undebele ngobaba ufuna ukungeni ukuthi ebe ngu-M T endaweni nale emnikela ibandla lezanu. So kuyasiphambanisa khona kusukuzukile sizini.
Amapholisa wona athini nxa liwazisa ngalolu daba?
Ukhansila lo bona bagijimayo ezanu baya e-police game ngoba i-police game yabona indawo le engikhuluma ngayo ikhathalo ukuthi akuhambeki nokuthi abantu behambe beyeripota kuba nzima ngoba it's a distance ekwana about 50 kilometers kusiya kubo 65 kilometers inda yakhona and umgwaqo ufila awuhambeki vele kuba lula ukuthi uhambe nge-state kodwa asonto elula ukuthi uhambe umgwaqo wakho la ngoba umgwaqo the west ku-district ofika kakhulu umgwaqo wenano so abantu abakwanisa ukuthi behambe beyeripota kodwa bona laba belezimoto ndebele bagijime bayafika emapholiseni batshela amapholisa ukuthi hhayi ama-councela azedefectile kodwa sicabangela ukuthi abantu be-MDC bazabatshaya so sicela nikeli baprotect.
Umnumzana Joel Gabuza ngumeli weBinga South edalele ePhalamende. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 AM la kushortwave 4930, 12130 la ku 7210 kHz. Linanzelele ukuthasela magagasi awe 15730 asethathelwe esikhundla ngawe 7210 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Win the bar, Silale ma win the bar,
Silale ma win
the bar,
Silale ma win the bar, Silale ma win the bar.
Ukuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sihlaziya udaba lwamadlozi. Baningi abantu elizweni abakholwa emadlozini ngezizathu ezichiyeneyo. Kodwa abokholo lwesiKristu bathi lokho kufana lokukhonza imimoya emibi. Nxa kukhonzwa amadlozi buyaphekwa utshalwa njalo kudliwe inyama kuthi ke abagidayo bagide baphunywe ngamadlozi. Kambe uyabe uvela ngaphi umoya lo owamadlozi? Ake sizwe umfundisi uSeni Sibanda weChristian Alliance of Zimbabwe exoxa lomnumzana Thabani Khumalo okumzilikazi Heritage Trust behluza lolu daba belo Gibbs Dube weStudio 7. UKhumalo usungula lingxoxo.
Amadlozi nokukhangelwa
kwethu abantu abamnyama kungafaniswa la zingilosi, kufaniswe lalokhu ukuthi ikho okusixhumanisa lomveli inqalo, yikho okusixhumanisa kuNkulunkulu. Kuyindlela yethu yokukhonza. Zikhona iningwana lezinkonzo eziphathayo ezifana lokuthi kuyakhulunywa kuyathethelwa kuyindlela yomkhuleko kubizwe bonabo abadala abahamba kuqala abayibo okukhangelwa ukuthi yibo amadlozi, yibo njalo okugcina kusenziwa utshwala, imithombo, into ezinjengazonezo bese kusenziwa ukuthi inkonzo yankhona iphelele ukuthi okukhulunywe kube yikho osekusaziwa ukuthi kuhambe njengomthandazo kwaze kwafika kuNkulunkulu bese kubelelwa impendulo.
Siyakuzwa kakhulu ke Khumalo. Baba Sibanda, nxa ngabuya kuwe, kambe amadlozi ubona ngazani nxa sesikhangela nje ngokholo lwesiKristu kuyasebenza yini?
Hayi, akusebenzi ngenxa yokuthi nxa sikhayelisisa uJesu anika umzekeliso lwana weparable owayetshengisa undoda lo Lazarus lo wafayo, wathi sengale ezulwini kwafa uLazaro, kwafa indoda eyayinothile. Sebengale indodana eyayinothile yayisegeyeni yaqalisa ukuthi bengicela ukuthi niyekhuluma lezi hlobo zami phansi. UJesu wathi hayi, akwenzakali. Akwenza ukuthi umuntu ofile akhulume lo muntu ongapha. Umuntu ongakwanisa ukuthi akhulume lo muntu ongapha kuyabe kuyikuthi kumbe ngumoya omubi, kumbe kuyabe kungumoya kaNkulunkulu. Ngakho umoya kaNkulunkulu awubuyi ngengxenye yamadlozi, umoya kaNkulunkulu ubuya ngoJesu. So amadlozi ke kuyini? Amadlozi ngokubona kwami ngesiKristu, njalo nxa sokhala ngesiKristu, amadlozi yimimoya emibi ebuya izenza ngani ngokhokho kumbe ngokhulu bomuntu. Ngakho ukuthi umuntu ethi amadlozi iwasebenza ukuthi angise kuNkulunkulu, hayi, uyabe qhilekile. Amadlozi kawakusi kuNkulunkulu, abe kusa kwenye indawo.
Khumalo, mbona ngazani lapha umfundisi sekuthunukile lapha?
Hayi, ngiyabuza umfundisi. Angithi thina sikhuluma ngokwakithi, yena ukhuluma ngalokho asakukholwayo okwavela emzini. Yikho-ke singaphikisani ukuthi sinyathelana izithende, kodwa siphikisana ukuthi sifundisane ukuthi layelele inkolo njengeJudaism, njengeHindu, njengama-Islam, but njengawo amaKristu, njengoba ezibeka ukuthi umfundisi okhuluma ngesiKristu lokuzwisisa kwakhe ngesiKristu lokuqeqesha kwakhe. Kodwa-ke asivumelane ukuthi layele inkolo elimile lapha komthwakazi, kanti-ke ukuthiwa i-Southern Africa ibimili bambile, iyiyo ethe kungena ivangeli labanani elikhuluma ngoJesu lafica ivelithe photololo.
Umfundisi uyabheja lapha-ke ubaba uthi hayi, kuvele kwamadlozi umkhuba wesintu kukhona sibili. Akumphendule khonapho.
Ngiyabona ukuthi bakakhumalo ukungazi, ngoba lali iBhayibheli yakhuluma ukuthi uNkulunkulu wakuthi andiva ukungazi kwethu okokuqala. Kodwa kathesi ngenxa yokuthi ulwazi solukhona, njengoba ntuchasisile kathesi, akusoze kusinceda ukuthi sibe sibambelele into esebethi nasisile sambulelo kumbe sesiyibonile ukuthi hayi, liyana yindlela esasicabanga ukuthi yindlela elungileyo. Kodwa kathi nanku-ke sesibona indlela eqondileyo, ungcono sithiye lokhuyana esasibona ngani kuqondile, silande lokhu-ke okuyikho kuliqiniso. Ngakho iqiniso elikhonayo ukuthi hayi, akuleni indlela umuntu angayo uNkulunkulu ngaphandle kokuthi uhambe ngoJesu Kristu. Ngeke wahamba kumbe ngomamakho uMaria kumbe ukuthi ngihamba ngamadlozi, lapho yakulahlekile
khona. Vele-ke baba Khumalo, nxa umuntu sebanjwe lidlozi kumbe sephuma khonokuyana akuphumayo, kuyabe kuvele sokungeneni emzimbeni womuntu, ubona njalo abafileyo khonapho? Phela yikho kukhulunywa ngumfundisi lokhu ukuthi yimoya emibi le, akunjalo?
Hayi, ukuthi umoya omubi ukhetha lelo bala laye ebangewa yikungazi. Ngoba indoda le esebhayibhilini le, uSawuli nxa ubukhosi basebuchitheka kuye, uyabuyela esiyadinga umprofiti lo owayesebhubhile uSamuyeli. Ithi iBhayibhili uSamuyeli wavuswa yili nyanga le, noma indoda esintu le, noma eyayiphethe ukukholwa okufana nalokwesintu ngokubona kwami. Uyamvusa umprofita, wasebuzwa ukuthi wena mprofita uthi ubukhosi kwezenjani, basebemtshela khona ukuthi uprofiti buchithekile. Ngenye indlela inkolo le, nxa umuntu esithi umuntu uphunywa lidlozi uphunywa umoya omubi angizwisisi kuhle ukuthi uyabe sichoni ngoba sokusitsho ukuthi sokumele abantu baqeqetshwe ngendlela ephezulu eza kwenza ukuthi abantu bazwisise kodwa-ke akula muntu ongazwisisa kulezinye izibonelo ezingemuva le ebhayibhilini kubhaliwe ukuthi kulezinto ezinjengazoenza engikhuluma ngazo ezenziwayo kodwa-ke kangitsho nje ukuthi umfundisi kachaze ukuthi amadlozi awaphilisi yini awasizi yini njalo nxa esiza acina ngaphi nxa kusizwa ensindisweni nxa kuchazwa ngesikristu ngoba lisukuza khonapho kodwa-ke esikutshoyo ukuthi ekuphileni kwabantu ngisho lo mzikazi esuka kwazulu ezeze bamba lapho wahamba inkulungwane zamakhilomitha wayehamba ekhuleka emadlozini
leyo bekuyingxoxo phakathi kwamfundisi useni sibanda we-christian alliance lo mnumzana thabani khumalo kunhlanganiso yemzilikazi heritage trust belo gibbs dube westudio 7 sizaqhubeka ngalolu daba ngeviki ezayo thiyani indlebe lizizwele kwezemidlalo inhlanganiso yezifa ithi iza kupha umvuzo abantu abazayazisa ngokungathembeki emidlalweni yenguqu ama-whistleblowers phela ngakwelinye icele iqembu lomdlalo wenguqu elehow mine yilo elithole ilungelo lokuyadlala kwisigaba se-premier soccer league ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba kwisigaba se-southern region division 1 izolo intathe yezindaba yethu yezemidlalo ujoseph njanji usipha lolu daba ngogcweleyo
i-how mine ithe ngokunqoba ekwenze i-debut nge-1 kanye emidlalweni okusenkundleni ye-fairbeach izolo yahleyeqa yahlala phezu kwengalane imiklomelo yile miklomelo engama-65 ngemva kwe-how mine kube le qembu le-ZPC 1 nje lona eliqedelile miklomelo engama-64 iqembu ebelikhangelelwe ngabaningi ukuba yilo elizathola ilungelo lokuyadlala kwisigaba se-PSL ngomnyaka ozayo le-Bantu Rovers ngalisaphumelelanga ukwenza lokhu ngemva kokunqotshwa liqembu le-Rufaro Rovers nge-1 kanye ivantu iqedile imiklomelo engama-63 ukunqoba kweqembu le-Rufaro Rovers kudale ukuba likhwele phezu kweqembu le-Zimbabwe Saints engalaneni yemiklomelo okutsho ukuba i-Zimbabwe Saints zithole isingenye yamaqembu amahlanu aza kuyadlala kwisigaba sika-Division 2 ngomnyaka ozayo amanye amaqembu azayehla ayedlala ku-Division 2 ngomnyaka ozayo ngagoqela isizane i-Project imakhandeni kanye ne-Power Cosmos amaqembu aphumelele ukungena ku-PSL evela kwezinye izigaba ngathi i-Black Rhinos ephumelele kwisigaba se-Northern Region i-Triple B yenqobe ku-Central Region kanye le-Trange yenqobe ku-Eastern Region ngimele to the 7 kobulawayo ngingujoseph njanji
broke up the first time saying this is it I've had enough cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space what then you come around again and say baby I miss you and I swear I'm gonna change trust me remember how that lasted for a day I say I hate you we break up you call me I love you ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it screaming that I'm right and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
Yomculo oloduma kakhulu kulezi nsuku ka-Taylor Swift esithi we're never ever getting back together usigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje sizahlangana njalo kusasa
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.